ukuze izimali zonalezo ezesidinga lawe lokhu singenile ngo-2013 sokuzeka kwanamhlanje impilo yephalamende siyaphela asizake sithole ngitho le peni elilodwa nje eyefiweli besithola i-fuel score lapha nalaphaya kodwa isikhathi esiningi leyo mali ingatholakali sicina-ke sithatha khonokho umholo okuncane kusiba yikho esikusebenzisayo ukuthi sikwanise ukubuya emsebenzini nokubuyela njalo emakhaya ukuthi siyokwenza umsebenzi osokusenza-ke ukuthi kube angani amalunga edalela ephaliyamende wona yiwo asesenza ukuthi uhulumende esebenze ngamafitshane sebe-subsidiza uhulumende ukuthi umsebenzi kahulumende wenza kahle.
Limanyene yini lingamalunga edale amabandla wonke kumbe bekungamabandla MDC kuphela?
Izolo abaningi abakhulume kakhulu lanamhlanje ngabebandleli buhlayi. Umsekeli kaSifisa uke wazama ukuhlalisa phansi omunye wamalunga edalela ephaliyamende ebandleni busayo emtshela ukuthi angikhangelelanga ukuthi wena usuke ebandleni elibusayo ngakhuluma ngento eningi. Kodwa-ke ilunga ledalela ephaliyamende lamphendula lathi hhayi into esikhuluma ngayo leyo kayilani le bandla lezombakazwe.
Uhulumende ulikweleda malini?
Izimali ziyachiyachiyana ziningi ziningi kakhulu Chris izimali. Kodwa ziyachiyachiyana ngoba siyabona ukuthi into eyenzakalayo ngeyokuthi kwesinye isikhathi ifuel yakho lesiyitholayo iya ngoma ohambayo. So kuya ngokuthi umuntu usibakhathala kanganani le phaliyamente. Kanti njalo amafithinga lawensi lawo aya ngokuthi wena uhamba kanganani ephaliyamente lokanye kunganani njalo. So-ke ngenxa yakhonokho zitshiyatshiyeni izimali kodwa hayi sikhuluma ngezimali eziningi sibili ngoba amanye amalunga nxa sikhuluma la ngefiweli ngibona ngani iyafika kubo-25,000 kubo-30,000 ilunga ledale lephaliyamende lilinye.